ngenza nje indaba zokuthi odokotela bafungenza ama-GMO nje mayelana nge-ongoing dasa action ezibhedlela ezitheneleyo etheneyo ukuthi sikhathi bani langa lithi yinto elokho esadiskhazwa ngabantu but yinto esizenzakala ingxa emalangeni kusasa kumbe phambi kwakusasa.
Lokhu kwehluke ngani nokutshengisela lokho kuvele kusenziwa ngodokotela?
Into eyenzakalayo ukuthi odokotela bashiya umsebenzi mhlaka-1 December bebekhangelela ukuthi laba abanamandla bengangenela bencedise lapho abancedisa khona ukuthi abantu bethole usizo olufanekeleyo ngesikhathi esifaneleyo. Manje sikubonayo ukuthi akunalotho osolwenzakeleyo. Odokotela bakhulumile ukuthi izinto ezihlupha yilezi lalezi but akula into esiyenzakeleyo so far ukuthi incedise ezintweni lezi. Because sikubona sebeplana izinto ezinjalo ezinjengama-demonstration ukuthi bekhulume labantu bonke nje elizweni ukuthi bezwe imeseji yangkhona ukuthi izinto azimanga kuhle ezibhedlela.
Kungani uhulumente elokhu esithi odokotela kanye laye sebevumelene? Bengabe bekhona phakathi kwenu abavumelana lohulumente?
Hayi, thina esikubonayo ukuthi odokotela ngobuningi bawo sebekhalala umsebenzi ngoba akunalutho esilutholile kusukela i-industrial action iqalise. Ukuthi odokotela bamile okwamalanga ayi-12 akunalutho osokuyenziwe uku-addressa i-situation. So ngobuningi babo lokho bengena khathi sobachaza kungama-central hospital but ama-DC lama-provincial hospital awo asejoyinile. So izinto lokho zibonakala siya phambili.
Izibhedlela kathesi umumo usunjani? Bakhona abancedisayo yini izigulane?
Umumo wezibhedlela okwamanje awumanga iliqiniso ngoba abantu abaningi okumele bethole usizo lwabo abaluthole ngodokotela babo. Abantu abancedisekayo kathesi ngabantu ababuya begula kakhulu babasuka bencedise ngabanye odokotela but odokotela labo sebefele nabo sebetshengisele ukuthi labo sebefuna ukukhalala umsebenzi ngoba amaphilisi akula amaglavu okugqoka akula. So babona sebethwele nzima umsebenzi lawo usumlenge kakhulu. So labo sebetshengisele ukuthi sebele intention ukuthi labo bekhala leyo msebenzi.
Sikhuluma nje kwini elikumeleleyo kuhulumende njalo libona ingani kuzayenzakala nini?
Esikumelele kuhulumende ukuthi abuye sikhulumelane ukuthi izinto ezingancedakala ngokuphangisa yiziphi especially indaba zamaphilisi lezi lendaba zokuphila kuhle kwadokotela izinto esizijayelele okuthiwa yi-doctors welfare and patient care ama-working conditions. So izinto ezicathekile kumele zikhangele ngokuphangisa ukuthi izinto zihambe kusezibhedlela sukela siqalisa i-industrial action sala simelele uhulumende kakasitshele ukuthi sizahlangana nini futhi sibe ne-meeting but esikutholileyo akula amaphilisi lokho engatholakali odokotela lokho bekhohlakele ukuthi baphila njani njalo bahlala endaweni ezinjani.